Kuyadanisa kakhulu ukuzwa indoda engiyihlonipha kakhulu ekhuluma into ezinjalo mayelana ngami njalo futhi mayelana la ngephathi yethu iZANU-PF. Ujaha uSaybeth lo obelomonakalo wendlu kuyinto ebuhlungu kakhulu, okunye ngokuthi thina lathi kuZANU-PF siyamzwela ubuhlungu njengesizalwane salapha eZimbabwe ngaleso senzakalo, njalo futhi kulesifiso sokuthi abacwayisisayo amapholisa bacwayisise kuhle kutholakale ukubana lowo mlilo uvele ngaphi, kutheni, kuhambe njani. Angazi why abantu befuna ukuhlala begijimela ukuthi bona kungaba le nto eyonakeleyo bahle beyigcone kuZANU-PF, kwesongathiwa yithi esiyabe senze leso senzo. Ngoba ungazibuza ukuthi bona kuyini ivalu kaSaybeth kithi esingayenza ukuthi bona size simbhombe kumbe simtshisele indlu. Kuyini oqakathekile kakhulu ukudlula okwababomafa enjiyana, okudlula okwababojamisa enjiyana, okudlula okwababotendayibithi enjiyana, okudlula okwamama uThokozani Khuphe enjiyana, ngabaqamba bonke bebaningi, size siyotshisela yena, sitshiye laba sibili ukuthi bona yibo sibili abangathi mhlawumbe bayazama ukunyikinyisa ibandla. Kodwa ngenxa yokuthi thina we are very democratic, bazihambela bekhululekile, bangena emizini bekhambena bekhululekile, sesingatshiselani pho umuzi kaSaybeth. Lokho kufuna ukuthi sibe sober about it, singakavula umlomo, sikhangelisise, sidinge abamele bexwayisise bakwenze khonokho abomthetho phela, kuphume impumela ezwakalayo lebambekayo ukuthi kuyini okwenzekileyo njalo kwenziwe ingazi sathobani. Ngoba kuningi okungayenzakala la. You can put ama theories abe maningi, ungathi mhlawumbe nguzibani banothengi kumbe nguzibani banothengi, kodwa into eqakathekileyo asitholeni ubana kuyini kahle kahle okwenzakeleyo kujaha lo, ngoba siyo nto esiyikhwabithayo thina kuZANU-PF. Asiyo bandla elikhwabitha udlakela, we don't do that. Yebo, bengaba khona abanye abantu abangakwenza khonokwana becatsheke ngaphansi kwebizo leZANU-PF, just as much as bekhona abakwenzayo even la ku-MDC kade sesiyi-CCC. Kodwa kangiboni ukuthi i-CCC layo iyaphawula ukuthi abantu kabahambe benza udlame, kodwa kuyatholakala ukuthi abanye abantu kapha bengakwenza khonokho. Akungabi-ke yinto edifayina i-CCC ngenxa yokuthi kona umafa yedwa sedobha isitina wajikijela. Akumelanga kube njalo, kumele umafa azithwalele isiphambano sakhe njengomafa, hatshi ukubana kugconwe ibandla lakhe ele-CCC lapho ayabe ekhona khona. Lokho okuningi okunye ungabe ukhulunywa umunye lomunye ule mvumo yokuthi akhulume umbono wakhe, kodwa njengoba ngitshilo mina, thina njengebandla leZANU-PF asivumelani lolo dlame. Yikubona abakhokheli bethu kusukela kupresident kusiya kubasekeli bakhe kusiya ku-national chairman kusiya ku-secretary for administration wabumpofu, bonke bakhuluma ngelizwi linye ukuthi phansi lo dlame, asifuni abantu abahlukuluzwayo, abantu kabancengwe kuhle, bekhonyiswe kuhle nxa sifuna amavoti.